uhlupho lendawo zokuthengisela alusoze lulungiswe kungazange kube lokukhulumisana. Okuqakathekileyo yikuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala, abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs. Kuqakathekile ukuthi ke sibe lokuhlangana sikhulumisane sibone ukuthi licuku elikhangele abaphila ngokuthengisa singahlangana at a higher level sivumelane ukuthi abantu bangancediswa njani. Okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bonke labana abantu yibo abaphila ngendlela yokuthi basebenze kulezo ndawo. Yibo kukhangelelwe futhi ukuthi babhadalele abantwana ezikolo, yibo kukhangelelwe ukuthi bathele amarenti wona la akhalisa umazayo ukuthi abantu kababhadale amarenti. Kuqakathekile ukuthi indlela zokuphila zona ziyana zivikelwe. Esingakucela ukuthi kuyaswelakala ukuthi inhlanganiso lezi engikhuluma ngazo sibe lokuhlangana kukhulunyiswane sibone ukuthi kulezinye indaweni ezingancediswana phakathi kukahulumende at small scale to medium enterprises level le-city council yini zidivelophelwe zendawo ukwenzela ukuthi abantu bathole indawo zokuthengisa. Kuqakathekile ukuthi lokho kwenziwe ukuze abantu bangaze bagijinyiswa edorobheni. Lokhuyana ngibona ngathi kubi kakhulu ukuthi abantu bagijinyiswe ngaleyana indlela ngoba yikho lapho okweyeme khona impilo zabo.
Egodini khona kwasuswa abantu kuthiwa kuyakhiwa kutsha, kuyalungisiswa, kuzaba lendawo zokuthengisela, kodwa kukhanya kuyakhiwa akupheli. Kuhamba njani kahle kahle
edabeni lwegodini, baba Nkomo? Angisoze ngikhulume engingakwaziyo, kodwa ke engunanzelelayo ukuthi uhlelo lwabo lokuthi balungise igodi soluthethe isikhathi eside kakhulu, sokuze kwecela ezingeni lapho esasingacabangeli khona. Kanti njalo nxa sinanzelela bona abasinika khona ukuthi bathi khona umsebenzi uyaqhubeka uhamba kuhle, kodwa thina sinanzelela ukuthi hayi sokuthetha isikhathi eside kakhulu. Kodwa ke esikuzwayo ngabasiki bebunda ukuthi ama-vending sites amanye aseyakhiwe and kutho ukuthi ngesikhathi lapho azaphela khona kuzaba lesikhathi-ke sokuthi besokuvulwa-ke besokubuyela bona bana abantu abaye babadisplaswayo laphana kuqala. I-first preference izaphiwa bona bana babevele besebenzela egodini. Engakutsho yikuthi bathi bona i-still work in progress, angake ngizikhomite sikule kutheni ukuthi ngithi mina kuzaphuma kuyona leyani i-original plan esayibonayo yini, kumbe sokulama-alterations lama-reconfigurations